uMakhube uyilinde ngamehlo abomvu iCongress, kodwa into ekhona ngeyokuthi kufuze ibe semthethweni ilandela isisekelo sebandla. Isisekelo sebandla sithi iCongress lama timeline awe 8 months. Laba bafuna ukuthi baqamule isisekelo sebandla bayenze iCongress nge 2 months. Okwesibili sibona ngazathi kulokuganga okufuna ukwenzakala lokudlelezela umama uMakhube. Njengoba sibona wonke umember of parliament kumbe ukansila kumbe umeya osekelwe bamakhuphe exotshwa ngi-recall, lokhu sikubona kuyuqilibezela. Sibonile namhlanje kusethuselwa umeya beGweru abe-Red Cliff. Icala labo liyikuthi basekela umama uMakhube, kabasekeli ubaba lo obusayo uMonzura. Uma kuliqinisa ukuthi basekela uChamisa, abantu laba njengokutsho kwabo bekufuze sibone kuqala kuxotshwa ezinkulu zakhona khona ngale kuChamisa ezibalisa uJob Skhala, uJoana Mamombe laboDaniel Molekile.
Ye, siyakuzwa Ndlovu Sibili, manje lina lapha linalithini Sibili nxa sikhangela kuya phambili?
So uma uMakhube uthe yena njengoba abantu abamsekelayo sebexotshwa, osokusegcekeni ukuthi laye uyalandela, yikho ecele abameli bakhe ukuthi babhale ibandla lakhe becela lawo maminisi okuxotsha abantu kanye laye. Okungakutsho futhi msakazi ukuthi umama uMakhube kasoke kuphume kubandla le-MDC, njengoba sibonile abanye abaphumayo kubandla beqamule isisekelo sombuso bayayenza abamanye ababandla. Kodwa-ke umama uMakhube lokho emile eyi-MDCT, njalo uzahlala eyi-MDCT, ngasoke aphume ku-MDCT. Abantu abaphuma ku-MDCT ngabaqamula isisekelo se-MDCT, abafuna ukuthi bayeqamule isisekelo bezi-Congress nge-2 months kona ku-2 8 months, abaxotsha abantu ngelasizathu ngoba ngababasekeli, yibo abantu abaphumayo ku-MDCT, kodwa umama uMakhube uyasala ku-MDCT.